welanga liqakathekiswayo elizweni leZimbabwe. Sinanzelela phela ukuthi ubaba uMgabe, uformer president, founding father weZimbabwe, bebonke labo father Zimbabwe oJoshua Nkomo, kunanzelela ilanga leli njengendlela yafakwa ngayo ukuthi likhunjulwe. Kukhona yabantu imboni yachiyana, njalo siyayihlonipha imbono yabantu ngokuchiyana kwayo, ngoba abantu babona ngokuchiyana. But okuqakathekileyo mina engikubonayo ukuthi bafundiswe abasakhulayo, bafundiswe ngoba yizinkokheli zakusasa. Yiko ilanga leli liqakathekile kakhulu ukuthi kukhunjulwe ama-founding fathers anjengabo uMgabe. uMgabe urole yakhe eyinye ayidlalayo, le history yakhe ekhanyayo ikhona. Yebo phela, kukhona ezinye izinto ezaphambanisekayo ngemva kokutholwa kukaZibuse ezinjengombhuqazwe lako konke lokhuyana kukhona. Siyakubona konke khonoko. Yizi zinto ezaphambanisekayo sibili, ezidinga ukulungisiswa ngohulumende. Uhulumende nalowo ukhathazekile ukuthi alungisise into ezinjengazenezo, kudlule, kungahlali abantu bekhuluma ngakho. Yebo sibili kwaphambaniseka, kodwa kokusalayo ukuthi angeke ukurabhe, angeke ukususa kwesule ukuthi uMgabe wakhokhela elizwe leli ekutholeni kuZibuse.
Udaba lwegugurawundi okhulume ngalo, bakhona abathi ngaleso sizatho uMgabe kamelanga ahlonitshwe ngaleyo ndlela.
Engasi ngilosi kambe shuwa umuntu ophilayo emhlabeni, emhlabeni wesono onjengalo. Ye akuswelakali ukuthi kutholakale izinto ezinjengazenezwa abantu abazibalayo abazikhololayo, ikakhulu indaba yombhuqazwe. Indaba yombhuqazwe le, umongameli okhona kathesi usekhethe ukuthi abantu bakhulumisane ngalo daba lolu, baluphushe lulungiswe kuhle ukuze lungasali luludaba oluhlala luhlupha luhluphe kusizukulwane, kulesizukulwane nesizukulwane esilandelayo. Kuye yindaba ehli ephelayo ngokukhulumisana nokulungisa khona kuyabo kudingakala ukuthi kulungiswe. Ngibona ngani yiyo indlela ekhona, ngoba indaba yombhuqazo lwenxa engasalungiswanga iyezahlala idala ukuthi nakusasa kube lezi zinto esingakhangelelanga ukuthi zenzakale ngaleyo ndlela. So ngakho-ke ngokunjalo kuyadingakala ukuthi abantu kathesi ilanga leli baliqakathekise linjalo, lanxa kulokunye abakusolayo okungahambanga kuhle okwayenziwa ngu-the late former president uRobert Mugabe.